uma ophisa ukuthi ume estradini uwo othengisela abantu imali ngoba uze uthengisele umuntu imali kufanele le-banking license kodwa nje hhayi akuwophisi nje ukunikeza umuntu imali amayuse
manje nxa sikhangele lona lolu udubo esilubonayo olwemali yona le entsha ama-zig le ulubona njani njengoba sizwa kuthiwa yona imali uqobo ama-notes ama-bank notes lama-coins ezindaweni eziningi kayifikanga
ye ngoba yena usomkhulu webhenk umhlayawane wathi yena asoze agcwalise emfikeni imali eningi amazidi ukwenzela ukuthi aye ngathi uyabamba kumbe uyagaxa i-circulation ukwenzeukuthi acontrol inflation okwesibili ukuthi ngibona ngathi mina abantu laba abezami bafuna ukuthi bajayeze izulu lezimbabwe ukuthi asebenzise ama-electronic money transfers abanye isazibeli sibatshela omali ikhokhesha yakuba nikho bakhweza umthelo usuka ku-1% siya ku-2% imali vele emthetho wayo ifanele ibe khona kukini nime engiyisebenzisa ukuthi ngifuna i-cash kumbe ngifuna ukuthi ngiyethenga ukuthi ngisebenzise ama-bank card kuza njengokuzwa kwami yena ekhuluma umnikazi wakwayesithi yena izali-stricter imali ukuthi ibe ningi kakhulu yenzela ukuthi athinte i-inflation mfowethu lathi nje sasijayele lathi ukusebenzisa electronic transfer awudingi ukuthi sihambe sithole i-cash kunganceda nje ukuyenzela ukuthi imali yethu
kodwa lona udubo ulubona lungaphi kahle kahle ikakhulu siyasizwa abanye besithi abantu labo somabhizimusi abalathemba loko kuthiwa yi-confidence ngesystem ye-bank ukubona kuyikho yinto
ingazi ukuthi ngoba mina vele emthetho wami angijayelanga ukuhamba ngisebenzisa imali ngiyandisuthi kumbe nxa ngikhathi ithoza nje ngasebenzisa idola lapha lalapho kodwa ama-transaction amakhulu ngisebenzisa ebhenki nxa abantu besithi abalathemba emabhenki kumbe imali iqiniso ngoba sekulesikhathi iminyaka eminingi imali zethu zibhizidleka kodwa okwakhathesi kungcono ukuthi ngoba imali yakhona sivele sikhona lokhu asizisibilisele emuva engenye singaba sokudayela ukusiyejayela ukuyisebenzisa kuzafika isikhathi sokuthi siyayithanda kodwa engavumelani lakho mina yikuthi uhulumende athi yena kule official exchange rate i-$1 engaphandle i-$13 i-$13.50